Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngesonto 1 kuMfumfu 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ukuswelakala kwemali, amafutha epetulo kanye lokuqonga kwentengo yempahla ezitolo kuqhubekela phambili elizweni.
Amanye amagaraji athola kungela mafuel emabhenki lapha amalayini abona ayisabeka yini abantu belayini benjalo benika ama-$20 abanye belayini le mali yakhona ingekho and abantu kuyabahluluza sesibona ungathi sesibuyela sibe khona phana esasikhona ngo-008 yabimpiliya engiko khona ngathi sesisondela khonapha.
Rambe ukudabuka phakathi kwebandla le-PDP kungadala umahluko na kumpumela yokhetho oluzayo ikakhulu kumabandla aphikisayo.
I-MDC ekhokhelwa ngumnumzane Morgan Tsvangirai ne-MDC ekhokhelwa ngu-Professor Welshman Ncube iwona amaqembu amakhulu lawa kamanye sokungaba nje kuphela itswayi esisebeni esivele sikade sesithele itswayi.
Sonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi labantu elizweni lithi lilokhu lithwele amagabha avuzayo ngenxa yokuswelakala kwemali, amafutha epetulo kanye lokuqonga kwentengo yempahla ezitolo. Lokhu kwenzakala lanxa uhulumende esithi amavinkili engakhuphuli intengo yempahla. Uhulumende uphinde wasungula umthetho wokuthi abathengisa imali ezitaladini ngokungekho emthethweni ababizwa ngokuthi ngosiphatheleni baphiwe isigwebo esingafika iminyaka elithumi entolongweni bengabanjwa bethengisa imali okuyikho osokuvamile. Ukuze sizwe okuningi lolu daba sixoxa lesiphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi oqala ngokusichasisela okwenzakala ezitolo.
Uyatufika nga utwele ikesho le US dollar into ngakhona yabiphansi kawule bond uthole ibond yakhona into ngakhona isiphezulu xa ukuthi yaswayipha yabisoyathola ukuthi iyayithema eyodwa yabiyenelisa ukuthi kube lentengo ezintathu ezishiyeneyo kusika ngokuthi yena uphethe imali ba and lala abathengisa izimali sebebuyele khonaukuthi imali zivele zithengisa ukuthi nga uthwele 300 US abethi hhayi thina ibond letha ngapha siyakwanisa ukuninga-150 bond so sesukela kwamane sihlupelele ukuthi bantuili sebebhizi sebeqanda imali ngendlela ezinye ezajwayelekanga ngenxa yokuthi ilizwe lakho alisaqondaka kulimi kanjani.
Njengoba kufake lowo mthetho wokuthi abantu bazabotshwa lokhu bethengisa yini imali leyo kumbe sebecatshile abantu njalo lezakhamizi lokhu ezihamba ukuyayithenga le mali
abantu ukuthi abantu babotshwa beke babotshwa sibilizozisiphumakale kodwa abantu bale kube bhizi estarade beyithenga njalo abantu bona vele indlela sebesebenza ngayo nxa bebotshwa estarade abantu bayazana ahambe ethi hayi ngilanda endlini yami buya endaweni engizothenga imali and abantu basebele ukuthenga imali ngoba uzanake xa ibhenki ingakunika imali umuntu sefuna ukuthi athole i-forex kubafuna i-US dollar ngifuna irangi uzayithatha ngapha ibhenki ingekho so umuntu selo hlupho lokuthi ufuna ukuphumelize ziya kwenye indawo izakhamizi yahamba siyadhenga imali ashiyo into enhle kodwa sizamauthi uhulumene ngokusehlulekileni indawo zomnotho lizazibambe kuhle so kusenza ukuthi abantu bazinikele ukuthi bona ngaba bangasinceda nxa besenza engayisiyo njalo sidanele kibo so yiliso besibalala abanye bala bantwana abafunda outside ezimbabwe bafuna izimali so bahamba bona abantu bayithenga lezo mali kuze banciphiseke ungaziqhubeka kunje ngibona ungathi hhayi abantu bayagcina besenza into ezingayisisho.
Manje njengoba kuphithizela kunje izakhamizi ziyacabanga yini ukuthi kumele zibhalisele ukuvota?
Ukuvota sibile abantu bananzelela kulenhlanganiso ezinikelezo zama-civil society groupings ziyazama ukunikeza abantu ithi bakhuthaze ukuthi bazame ukuyavota njalo kuyamyeza lapaand abantu bananzelela ngalo kurejistwa khona barejistwa singase sikobula kule ndawo eyodwa ngale famu nokurejistwa khona abantu fike bayarejista kakhulu ukuthi bavote kodwa njalo eli kulebe ngabanye futhi kakhulu abantu abathi ngathi bafuna ukuhlehlela ngoba le nkulumo eziningi ukuthi azazi zivotele opposition yakhona ye bayaxabana kulalokulalo so abantu sangathi bazimisele abantu abanae kakhulu sefuni barejiste bazame labo ukuthi bakhulumisane lalo hulumende ngevoti bamjinje bafake omunye uhulumente ongabancedi.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sixoxelaye ekoBulawayo. Mhlambe ukudabuka phakathi kwevandla le-PDP okusanda ukwenzakala kungadala umahluko na kumpumela yokhetho oluzayo ikakhulu kumabandla aphikisayo azama ukubumba umanyano okulwisana lebandla leZANU-PF. Ukuphendula lombuzo sixoxa lomnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, yena othi kusobala ukuthi amabandla alosekelo abalisa i-MDCT, i-MDC kanye leZANU-PF, njalo okwenzakala kwamanye amabandla aphikisa afana le-PDP akusoze kuxegise umanyano we-MDC Alliance ngesikhathi sokhetho.
Ababeki izidingo zabantu beZimbabwe phambili. Esingathi ngamadoda azimele phethe itswayi. Yabona ma uzimele uphethe itswayi uma kwenzeka ukuthi uyabamba inyamazana. Kusho ukuthi uzoqala uyidle wena khona le hlathini ungakezi naye ekhaya. Ikucabanga okufana nalokho-ke esikubona kumaqembu athi ehlukene aphinde ehlukane futhi. Akubasizi abantu beZimbabwe, akulethi isombululo esidingwa ngabantu beZimbabwe.
Amanye amalunga e-PDP abevele engabameli bendawo ezithile edalele eParliamente abafuna ukubavotela laba abanyeke bahamba labo ngale bese kuthathela amavoti ama-MDC lawa amanye amakhulu.
Uma i-MDC Alliance izohambisa kungabi khona ingxabano ezovela ngabantu bebanga ukumela izindawo lezi izigaba lezi zama-constituency, sizabona i-MDC iphuma phambili lolumbimbi lusiya kubantu ngomlayezo owodwa, umlayezo oqinileyo. Kungaba kuncane abangakuzuza be-PDP uma bengasabanga ingxenye yalolumbimbi.
I-PDP ingabambana le bandla leli elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mjuru-ke.
Ibandla likaMjuru njengobani asikaboni ngeqiniso lonke ukuthi likangakanani. Njalo ukusebenza kwalo lokho okukhona manje ngabe selizuze kangakanani na ukulandelwa ngabantu beZimbabwe. Indawo esibona ungathi icembu likaMjuru lingaba namandla khona indaba zemashonaland, west, central, east, indawo ezinjalo. Kodwa akusho ukuthi leyo ndawo yiZimbabwe yonke, futhi akusho ukuthi bazobe bekhonya bebodwa kulezo ndawo, ngoba yilapho futhi esisabona khona iZANU-PF ingathi isenalo udokoza. Kanti futhi nayo MDCT uma kufika amavoti siyasibona ukuthi iyavuna nayo kulezo ndawo. Amavoti amaningi azathathwa nguMjuru yila avele ekuZANU-PF. Asimboni uMjuru engalimaza i-MDC Alliance. Ngakho uzokuba nomthelela kakhulu ukuthi benze mhlawumbe i-alliance noMjuru.
Lo ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe, sixoxelaye ese-Johannesburg kwele South Africa. Kweziphathelane lemaphandleni silengxoxo lowaye ngummeli wetsholotsho edalele Senate umnumzana Believe Gawule engowebandla leZANU-PF esichasisela ngemizamo eyenziwa izakhamizi ukuvuselela uhlelo lokuthuthukisa isigaba olwe campfire.
Lwaluvele lujongene uhlelo lolo, lwalujonge ukuphakamisa izigaba, lunothise izigaba lezo lapho kulezi nyamazana khona. Iy'nyamazana lezi izolo lokhu zezilimazela kuphela abantu izinto ezidlela abantu amabele, abantu bengabuyelwa lutho yizo. Ifuyo zabantu zingaphatheki kuhle ngezinyamazana lezi ziphakathi kwabantu. Ngokunjalo-ke kwasekusungulwa uhlelo lokuthi abantu abahlala lezi nyamazana lezi zithi zingathengiswa inyamazana lezi zilethe imali ezigabeni zithuthukise izigaba zenezwe lapho kulezi nyamazana khona. Kwakhiwe isikolo, kwakhiwe imigwaqo, kwakhiwe imigodi yamanzi, abantu bathole khona amanzi akunatha, kwakhiwe amakliniki, kwakhiwe yonke into enjenganaleyo, kulethe intuthuko ezigabeni. Kuthi lanxa abantu izilwane zathe zadla inkomo, abantu babuyiselwe futhi babhadalwe, bakhompasethwe abantu, babuyele esimeni kade bekuso sona. Kodwa into le kade ngasenzakali kade thuluyayijekwe ngabanye abantu abathile sebezenzela into abayifunayo, abantu bengasela mandla ezigabeni. Thule ukulubuyisela sinike abantu bebelamandla babele kutsho ukuthi bafuna kwenziweni ngemali zabo, bafuna kwenziwe lanxa kudingakala umuntu onguye abantu abazozingela izinyamazana lezi abantu babe namandla ukuthi batsho ukuthi hayi thina sifuna lo muntu ukasebenzela kuhle kumbe lwana kasemfuni abantu bakhululeke ngokwenza njalo.
Elijonge ukuthuthukisa isigabeni yiziphi indlela?
Abantu bayazikhethela sithandekile ukuthi ngokuthi ngama-ward ngathi ngitsho njalo. Xa kungamanzi sebebona ukuthi abe sebeqala ngohlelo lwamanzi njalo inyamazi zakhona ziyabe zingaziningi kakhulu sithandekile ukuthi zingakhava inhlelo zonke kodwa sebeyaqala ngakhona okuqakathekileyo ngaleso sikhathi abayake kubonile kuqakathekile.
Ngobani abaphatheka kulolu hlelo njalo lina lingena kulo njengobani?
Lokhu kwenziwa izakhamizi zetsholotsho akula mbangazwe phakathi sithandekile. Mina ngingena kilo uhlelo lolu ngingomunye ezakhamuzi zetsholotsho engingazivala ngithi senior citizen yetsholotsho. Luhlelo luphathwa izinkokheli ezikhona ezigabeni njengezinduna labalisa ama-councillors ayiwo amele abantu emawadini nama-campfire committees akhethwayo ngabantu ayiwo aphethe lolu hlelo esenzela abantu ezigabeni.
Lo ngumnumzana Philip Gawule owayengummeli wetsholotsho edalele Senate njalo eyisiphathamandla sebandla lezanu PF sixoxelaye esetsholotsho. I-Studio 7 ilokhu iphakathi kwemizamo yokuxoxisana lekhansili yetsholotsho ukuze sizwe umbono wayo ngalolu daba. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaMike Hove we-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hove lamhlanje kuhlelo ngixoxa lokhula khwashe hove oligqwetha eHarare siphatha udaba mayelana ngendaba ye-social media. Uhulumeni wezimbabwe usethethisile wathi ithuba likhona lokuthi bangavali i-social media ngempela ngenxa yokuthi bona babona ngani indaba ezitholakala ebulenjini ngamanga njalo kwenza ukuthi inotho yelizwe ibhidlike. Masizwe ke ukuthi igqwetha lethu litheni ngalokho.
Uhulumende wezimbabwe galawo amandla okuvala i-social media owathesi engabe zama ukufunda ukuthi kwenziwa njani ngoba siyazi ukuthi uhulumende wethu lobudlelwano obuseduze lamazwe anjenge-China labo-Iraq labo-Iran lapho uhulumende balezo zizwe asebekwanise khona baphumelela ekuvaleni i-social media le-intanethi. Okwathesi uhulumende wethu abe esafundela besalungiselela njengama-parts of amalungiselelo ama-elections next year. Okwakathesi uhulumende akwenzayo yikufaka imbiko eyethusela abantu ukuthi beqaphele ngoba abakwenza ku-social media kubo-Facebook kubo-WhatsApp kungaba bophisa kumbe kungaba ngenisa ezinkingeni lomthetho. Kodwa kasilawo futhi umthetho obhaliweyo okwakathesi obhala kumbe ovala khonokho uhulumende azama ukuvala.
Awungitsheleke mnumzane, ngombono wakho ungathi lokho kuyisiluleko na sokuphulwa kwamalungelo abantu eZimbabwe ikakhulukazi ilungelo lokukhuluma umbono wakho esingathi ngesiNgisi i-freedom of speech and expression?
Yeah. Ikuyiphula sibili ngoba akula njengoba ngisitsho kakula mthetho opha ihulumende amandla okuthi ethusele abantu ngendlela ayethusela ngayo. Isisekelo selizwe lethu okuthiwa yi-constitution yesilungu ikhuluma okusobala ukuthi abantu bonke balalo lokuthi bekhulume lokho okuphakathi kwabo kumbe bekhulume bengesabi okuthiwa yi-freedom of expression yesilungu. Kodwa uhulumende simbona sezama ukunciphisa indlela abantu abakhulumisana ngayo nxa besebenzisa indaba ze-intanethi.
Okay. Njengesizalwane seZimbabwe esiphile eHarare, did you personally feel i-pressure yokuthenga izinto ngokushesha esingathi ngesiNgisi i-panic buying?
I-pressure yokuthenga izinto yayikhona ngoba vele izinto ziyashoda, izinto kazikho as we speak. Akula lutho emashop. Uhulumende yena ufuna ukwenza ingathi abantu bathengiswa ukuthi i-social media yayisikufaka kodwa iqiniso ukuthi ezitolo intengo zazikhwela phose kwezinye izikhathi kabili ngosuku. So i-problem kumbe uhlupho olwaba khona ukuthi abantu basebetshelana ngokukhwela kwentengo kungendlela ze-WhatsApp ngendlela ze-Facebook. So kwakusibasobala ukuthi ngumumo owenzakalayo and khonokhuyana ukuthi umumo lo ube segcekeni ubesobala yikho okwayenza uhulumende engajabuli ngokusetshenziswa kwe-social media kuleyo ndawo.
Okay mnumzane, wathi ngikubuza umbuzo wami ukugcina bese sigqiba uhlelo. Wena njengomuntu ophile eHarare, ubona ngani ukuqhubekela phambili kokubhidlika kwenotho yethu ngaba yi consequence of fake news ngasebulenjini njengalokho kushiywa ngumnumzane Patrick Chinamasa?
Hayi. Ukudilika kwe-economy wethu weZimbabwe kwenziwa ngamapolicy kumbe ngamacebo angaqondanga. Isekelo umzekeliso kodwa ikungenisa ama bond notes okungasimali. Endikathethi sesikubona ukuthi ingozi yokungenisa imali enjalo kuyini, ngoba kathesi leyo mali abayingenisayo ama bond notes kathesi seluzile ivalu. Kwezinye indawo idola elilodwa le-America selithenga ama bond notes funa ayi-$60 kumbe ayi-$70. So angithi uyabona ukuthi vele izinto zakhona sezehlukene, and i-social media is just there ukuthi abantu bekwanise ukushare ama-messages about what's happening.
Hayi, kuda kwashe, ngiyabonga kakhulu mnumzane, bekukuhle ukuba lawo kuhlela.
Hayi, kulungile mfowethu.
Hayi, balaleli lizwi lindaba ekhona. Lapha bengixoxa lokhuda kwashe hobe oligqwetha eHarare. Siphatha udaba mayelana ngendaba ye-social media eZimbabwe. Bafethu, isikhathi sesifikile lesokuthi ngilivalelise. Masidibane ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngu-Mike Hobe, lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela iziphathelane lamasiko.
Amasiko akwethu ashonaphi ona amasiko obe ukho.
Kubekela phambili lamhlanje ke ngodaba lwabantwana abazalelwa emazweni bezalwa izizalwane zeZimbabwe. Sele sibone abanye bebiselwe ekhaya nxa sokungani kuyahlupha ukuhlala labo lapha emazweni. Ukuze sihlaziye lolu daba ngilonkosikazi Sakhile Line uMadube ohlala eHaveron kwela Botswana. Omnye njalo silaye njengeviki ephelileyo ngumnumzana Msizi Bhule.
Dube, yazi njengokuba epolisi njengomsebenzi usukunaso unganayo indawo mhlawumbe evumela ukuthi uhlale labantwana busuthola nje isolution yokuthi kungcono ayokhulela ekhaya nabadala abantu abazokwazi ukumkhulisa kahle abanesikhathi sonye. Abantu nabasuke futhi babe nenhliziyo nengqondo ukuthi umama vela kangithandi or ubaba kangithandi so engishiye lokhokho.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke Bhule, khonapho ke sikubamba umlomo kwezithi siphise lo Madube khonapho ukuthi nxa sumkhiphile umntwana wamhambisa kubogogo kwambana Madube akutsho ukuthi amakhompyutha asawazi ama-laptop into ezinjalo so kungani kuyahlupha khonokho.
Kulezinsuku dube izikolo zemakhaya ezinye izikolo engizibonayo mina zisekhaya isikhathi eside kulapho kunamakhompyutha abantwana bayafundiswa amakhompyutha ye ungamkhani ukuthi kulezinye izinto ezibuyayo la ofisa ukuthi umbone kodwa ngombono wami mina ngikhuliswe ngugogo ma usekhaya ulogogo uyafunda ukuthi njengabantwana abangamankazana ngizafaka kithi thino amankazana ugogo uyakufundisa ukuthi umntwana oyinkazana yenzeni uyavuka ekuseni yenze so senze so akwelula kufundisa ukuthi ikusasa kho kumele ibe kusasa ngokuthi ungumntwana ongumama umele ube ngumama ube ngumama wenu ube ngumama wakho so ma ukuthi uhlale etown ukuya enkulini awusoze ube kwazi ukukhamaza awusoze ube kwazi but ma uzala lo gogo uza kufundisela ukuthi kusasa ma usithi uyathathwa la usibangelelakho ikhaya imini ayifananga soze uthathe egoli kumbe uthathe etown uzaba lo mnyama uthathe emakhaya kumbe ibe yinhlanhla uthathe emakhaya ma uthathe emakhaya uthi uzakwena enkulu ubuvele town usuzayihluleka lokuthi wayimgomo wamazwe ngokuthi ukhulule lesikhiweni but ukhulule esikhiweni lako singakusuli ngokuthi bezinsuku into zonke sezitshintshi but emakhaya amakhompyutha asekhona ukukhulu ukhulule ekhaya nambona ukuthi kuyasiza ezintweni eziningi ngoba uzabe ufunda into eziningi okumele ukuthi njengoba sisitsho ukuthi isiko akumelanga sililahle kakumele ufunde ezinye izinto ezihambelane namasiko ukuthi ukhula njani umntwana oyinkazana kumele uyenze njani umntwana oyinkazana yena abadala ye bangangikhani noka kodwa kulesi khathi sokuthi isintu kuyabe kumele sidlale indima semntwana oyinkazana.
Kakhulu ke Madube baba Bhule pho impilo yabantwana abasuswa eGoli abasuswa eNgilandi langaphi ngaphi sebebiselwe ekhaya iya kuya ngaphi nxa sikhangele sibili ngokuphila kwabo
especially abantwana ababazalelwa ngaphandle esethi umntwana esekhulile abeseya emakhaya mhlawumbe ngithi kwela kithi eZimbabwe uyabona igiphule inkulu kakhulu plus ngoba sigoqwa sisemanzi umntwana kunenge akufundayo esincane umntwana kakhohlwa uyabona so umntwana usuke naleya culture nesipilo ayifundileyo esincane leya memory yahlala so kusenzakala into ezimbili la ma esefika ekhaya it's either uzothandile yasekhaya or futhi ma esethandile yasekhaya uzokhohlwa le athundile ngoba ufika entweni 800 oh uzofika zonda impilo yasekhaya sekukhumbula kakhulu la akakhona kusuke kuba-affect umntwana ke lapho isikhathi esiningi especially ngoba besasebancane kusuke kubahlukumeze kakhulu abantwana okungangokuthi kubadebe impilo yabo yonke so ngicabanga ukuthi yiyo ke iproblem enkulu
siyakuzwa ke madube kuvala ngamafutshane mama
ya abantwana sibakhuliseni singabakhulisa ngendlela ezijiyeniyo abanye sibakhulisa emakhaya abanye sibakhulisa emadolobheni but engingakutsho kuphelayo ukuthi abadala sifunde into isigogo siyagoqwa sisemanzi nomasetown nomasedorobheni uzama ukuthi umgoqe umtshengise into e-right le-rome umfundise amasiko akhe ufundise imvelaphi yakhe abekwazi ukuthi umuntu omdala ngumuntu omdala njalo umuntu uba ngumuntu ngabantu ngiyabonga
siyabonga kakhulu ke madube lapho-ke besikhuluma-ke lo nkosikazi sakhilelene umadube phela ukhona ngale e-Gaborone kwele Botswana kuzobuya-ke ubaba umsizi Bhule ukhona ngale-ke e-Johannesburg kwele South Africa Oliver lisemoyeni ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale
ube ukhona izulu akuseziwa we mama sibe munye
siyabonga Gibbs Luyalandela uhlelo oluphathelane lezokholo silonto ngamili inkomo we Studio 7.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Niyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphathele uphi umbhalo lamhlanje?
Bengikhangele intshumayelo uJesu ayilethayo kuMarko ichapter ka-4 ivesi ka-3 siya phansi. Into esiphathekileyo isifundo asinika sona ikuthi umbuzo oqakathekileyo owokuthi uzwa njani ilizwi likaNkulunkulu njalo ulivumela ukuthi lisebenze njani empilweni yakho. Waletha indaba eyomhlanyeli umlimi umuntu owayehlanyela imbewu yakhe uthi yena eyinye leyo mbewu yawela eceleni endleleni okuhamba khona abantu beza izinyoni zafika zayidla zayiqeda eyinye yawela-ke phezu komhlabathi oyisikwagwa okulamati amaningi yakhula yaphinda yafa masinya eyinye-ke yasiwela phakathi kwameva yathi isikhulile leyo mbewu ameva abe iminga yagcina isihle siphela khonapho eyinye-ke yafela emhlabathini omuhle ukuthi yaba le mbewu eningi eyaphumayo khonapho yaphuma le mbewu edlula ithumi lantathu yaphuma le mbewu eyinkulungwane kutho ukuthi lapha yayingena emhlabathini omuhle siyananzelela ukuthi lapho uJesu wayekhuluma ngokuthi indlela esizwa ngayo ilizwi likaNkulunkulu iyayenza ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lisikhulise likhule phakathi kwempilo zethu lisincede kuyenze lihle lihle lingasincedi ngalutho okokuqala singakhangela umuntu wokuqala kutho ukuthi lapha wonke umuntu ongilaleleyo ungena la phakathi kwemhlangothi lezo abantu bokuqala kula bantu abathi nxa besizwa ilizwi likaNkulunkulu bafanana njengembeku ewele endleleni yadliwa zinyoni kutho ukuthi omunye umuntu uyalalela ilizwi alithaye ndiva ethi ah ngathi landindaba lalo ngisaqhubekela phambili ngempilo yami ilizwi leyana lihleze limncede lutho okwesibili sinanzelela ukuthi kuba le mbewu le eyawela phezulu komhlabathi oyisikwakwa ogcwele amatshe le mbewu ifanana njengomuntu othatha ilizwi likaNkulunkulu elijabulela kodwa engathathi isikhathi sokuthi alifunde kuhle engathathi isikhathi sokuthi abe nesikhathi esiningi ezindla ngalelo lizwi ngenxa yalokhu-ke impande zakhe phakathi kwelizwi likaNkulunkulu ziba zincane kuyahamba nje isikhathi esilutshwana nxa ilanga selitshisa izinto sezinzima alowo muntu uyathiyana lalo okwesithathu mbona kuba leqembu labantu abaningi elokuthi bayeza ilizwi likaNkulunkulu belithokozelisele kakhulu kodwa indubo somhlaba
ukudubeka ukudinga imali ngaphe zimbabwe abantu badinga ofuel badinga cooking oil ukuhlukuluzwa yi-rent ukuhlukuluzwa imali ezidinga ngo-council umuntu ecina ethi hayi ilizwi lela lingincedi ngalutho uyabe elamukele ngenjabulo kodwa-ke ukudinga umhlaba ucina usenza ukuthi ilizwi lana lingasebenzi kwezinye isikhathi abane njalo ukuthanda inotho emhlabeni lokuthanda izinto zemhlabeni kwenza ukuba ilizwi likankulunkulu mtala ichaye mdiva ikanti ngizagcina ngomhlabathi wokucina lo ngumhlabathi omuhle umhlabathi ovundileyo okuthi nxa ilizwi likankulunkulu lisiza kuwe hawu liyachaya inala phakathi kwenhliziyo yakho kutho ukuthi kuyavuka inkalakatha yenala eyokuthi lokho okuhlanyelwe nguNkulunkulu siyabona nxa umuntu sekuvuna sekukuningi.
Kuyiphethe mfundisi.
Sibonge kakhulu sihlangazela abalaleli bethu namhlanje baba egama likaJesu ukuba izwi lakho lizangena phakathi kwenhliziyo ezivundileyo ezizaba neziphelo sithandazele ukuba izwi lakho Nkulunkulu libe neziphelo ezimangalisayo phakathi kwabalaleli bethu abalalela linkonzo lalapho nxa besiya ezinkonzweni zabo ezehlukeneyo babuthise ilizwi likaNkulunkulu likhule phakathi kwabo egama likaJesu amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu ngiyathemba labalaleli bethu bazakhuthazeka sihlanganeni iviki le elandelayo.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda.
Umculo kaJays Maravini esithi Ntombenhle uyalandela. Umculo kaJays Maravini esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi yasidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.